Thina njengebandla kasikuthakazeleli kumbe njalo kasikwenza ukuthi sikhulume izindaba zethu ezangaphakathi kwepharty esizikhuluma emsakazweni. Silendlela esihamba ngayo indaba ezinjalo kumbe udaba olunjalo ngesikhulungu esingathi khona kulama party channels okufanele siwalandele ukuthi siphendule lokho. So ngaleso sizathoke hayi bangabe bekhulumile abafundi kodwa thina hayi asise sikhulume lutho ngoba kasikhulumi izinto zebandla emoyeni, sizilungisa ngohlelo lomthetho webandla.
Yesizwa kuthiwa ngempela sonto lapha kuke kwaba lomhlangano enhlanganweni lowu bakhona abatshengiseleyo besola inkokheli yeManicaland. Kungaliqiniso yindo?
Well, angila bufakazi kumbe angila bufakazi obugcweleyo ngoba bengingekho ke eManicaland. Ngiyenelise ukuyafika eTshipinge kuphela. So ke eMtare kanisafika ngaso kaningekho bengingekho ke eMtare angilashuwa lokuthi kwenzakaleni eMtare.